So we see card descend of a VOA in the valley.
Lami ngibonge uthando nogawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi-1 Mpalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube izolo wethule uluhlu lwendleko zikahulumende ibudget yomnyaka ozayo esolwe ngabanene.
They charge is more than the high value cars. What is in school? City for the high. You want to put a seven years of a change in the Kilbal is Mali. Kabaka Tavani and Jalo.
Ibandla le-CCC lithi uluhlu lwebhajethi lolu alusoze luthuthukise impilo kaZulu.
Right now abantu bethu bezibapha izulu kalini kulezi nkinga mayelana lendlala ebuyayo. So uMthuli ibhajethi bakufanele ikhangele within the context of ama-challenges esinawo njengelizwe loku-addressa-ke.
Izakhamizi zegulati esiqintini seMatobo zikhala ngokusilela kwenhlelo zentuthuko kulindawo ukubalisa ukuswela amagagasi abomakhalekhukhwini.
Akulafoni njengoba sigulela kuthinjani simele sike entabeni ebusuku phakathi kobusuku umuntu abangisamthathaphiuzimuli athinyoko ezilapha imamba zodaba amaphimbambazi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube izolo wethule uluhlu lwendleko zikahulumende ibudget eyomnyaka ozayo esolwe ngabanengi. UNcube uthe ukukhweza imithelo yabathiwa balemali enengi akwenzileyo kuzabangela ukuba uhulumende athole imali yokwakha imigwaqo lezinye inhlelo ezithuthukisa impilo kaZulu. UNcube uvume ukuthi nxa izulu lingananga kuhle njengalokho okuthiwa ngabezomkhathi impilo kaZulu iza kuba lukhuni. Ake sizwe uNcube exoxa lentatheli zindaba eStudio 7 umlondolozi Ndlovu izolo eseHarare ngemva kokwethula ibhajethi yakhe edalele ephalamende.
Kumele khona iyavela ngayo kayivele khonapho kulaba abangcono kulabanye ngithi amanye amatheksi aliwafakileyo kulaba abantu asingathi balemali angani balemali mbijana yiwaphi.
Like you will text. Njalo he say charge is more lezi ma high value cars, what is in school. City for the high. Joe want to put a say about niggas every change in the Kilbal is Mali. Kabaka Tavani in Jalo, Babatele, Okuche Tutu, which status they charge Lenate, Sister Gugu is in Dow.
Loke umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube. Loke sikudaba lunye ibandla le-CCC lithi uluhlu lwebhajethi lolu alusoze luthuthukise impilo kaZulu. Leli bandla lithi lizethula ngokujulileyo lamuhla imbono yalo ngebhajethi le. Ake sizwe amazwi omsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC uMnumzana Gift Ostalos Siziva.
Ngiyabonga kakhulu, siza addressa ke imidiya mayelana ke le budget ephume namhlanje to give our response a comprehensive. Sikhuluma ngalokho esiyabesikukhangelela ukubana kuphume ku budget njalo lolokho sibona ngani kufanele kulungiswe okuhlanganisela ungakhangela indaba ye overtaxation. IZimbabwe kathesi is one of the overtaxed countries, phezwe 2% tax. UMthuli Ncube, the Minister of Finance, usepropose njalo ukubana kube le wealth tax le ezabe ithatha imali kubantu bonke ke aba-ona izindlu esiyinto esibona ngani ke iyinkinga. Ungakhangela indaba kokusinyisa kwentengo kwemali zoku-aplaya ama-passport le mali ke kuma-toget. Imoto encane yayibhadala $2 ku-toget, kathesi ke sofanele ibhadale $5. So that review, which is more than 150%, iyinkinga ngenxa yokuthi ungakhangela ukuthi iZimbabwe kathesi centralize. Into eziningi zitholakala eHarare, so ungafuna ukusuka eGwanda nje kusiyafika eHarare kufanele ube le budget yama-toget $30. So konke lokhu ke kuyinto esibona ngani ke kuyinkinga ngenxa yokuthi we have to look at the context yemumo wesimo sethu somkhono wethu indaba yesikwerede selizwe sibona ngani ke nezinye izinto abafanele zikhangele kube le solution engcono, hayi khona isolution eyokuthi ke sibe silokhu sithatha imali kuma taxpayers. Ikakhulu indaba yesikwerede sethu savela sona ngesikhathi sakomgabela lesesinye esayinelitwa yiZimbabwe ke after independence. So konke lokhu ngezinto esiza kukhipha esibona ngani bokufana kulungisiswe njalo kunezinto eziningi ezichiwe ukubudget statement esizazikhuluma ukubana siyazisuzula mayelana lalokho esibona ngani ufanele kulungisiswe ngendlela ke ibudget. Indaba ye currency is another issue, microeconomic framework yenye indaba esifuna ngani ufanele ikhangelwe ubana umkhono wethu stabilize le ndaba yokubana intengo zingayiphezulu ngenxa yokuthi lizabona ukubana irate kusasa izabe iyinkinga, lizabona ukubana izinto ziyaqala ukuswelakala. Right now abantu bethu bezimbaphizulu kalini kulezi nkinga mayelana lendlala ebuyayo. So umthuli budget bafanele ikhangele within the context of ama challenges esilawo njengelizwe.
Lo ke ngumnumzana Gift Ostalo Seseziva, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Kunjalo nje uZulu uhlabe umkhosi ngebudget ngoba umphathi intambo wezemali uNcube ethe imbadalo yepassport isiza khuphuka isuka kukhulu lamadola elilodwa lamachumi amabili $120 lisiya kumakhulu amabili $200. Okunye okusolwe nguZulu yikwethula lolu luhlu ngedola leZimbabwe khona kusazakala ukuthi imali esisetshenziswa elizweni lidola leMelika. UNcube uphinde wakhweza imbadalo yemthelo yentuba zomgwaqo ama-toll gates. Imota ezincane sezibhadala amadola amahlanu ngantuba yinye. Ukusuka koBulawayo usiya eHarare umuntu sekuzamele aphathe amadola eMelika angamachumi amabili lanhlanu $25 ngoba kulama toll gates amahlanu. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Nxa sikhangela ibhajethi le ekhitshwe nguprofesa uMthuli Ncube weze-economy sibona ukuthi ibhajethi iqakathekise kakhulu Ministry of Primary and Secondary Education yiyo ethole i-highest allocation, kwalandela-ke i-health and child care ekhangele ngezabantwana. Kwasokusithi-ke ezokulima lezomhlabathi yizo ezilandelileyo laphana ziku-4 million nxa sikhangela uluhlu lwezebhajethi, kube sokulandela-ke lezinye kade zilandelana njalo. Okunye njalo esikunanzelelayo ngale ibhajethi ukuthi kube khona ezinye izinto ezithe za-introduce kumbe ezithe zabekwa. Uzananzelela ukuthi umuntu olendlu ele-value ye-more than 100,000 kathesi uzatexwa i-1% okuthiwa izancedisa ukuthuthukisa infrastructure emadolobheni. Kube sokusithi izisebenzi zikahulumende lazo imali yazo lezangathi ziyitholi nge-COVID zisiza-transfer kumbe singathi sizaguqulwa ibe yi-salary. So ngezinye izinto ezithe zaba khona laphana. Kube sokusithi kama-toll gates asezakhwela imithelo yakhona laphana isuka kubo-$2 isiya kubo-4 kubo-$5 kusiya ngokuthi imoto inganani iyafika la kuma-$10. So ngezinye iinguquko ezithe zaba khona, le mali yama-passport izakhwela iye phezulu. Kube sokusithi lale imali yokurejista izimoto nxa utshintsha imoto mbi imoto yakho nxa intsha SCVR laphana kuzakhwela kususela mhla ka-1 January. So ngokunye okuthe kwaba khona kubhajethi epresentiweyo.
Manje nxa ukhangele i-budget le ikakhulu indleko zakhona ukuthi siyabona i-Ministry of Defense ingani ithole imali ethe xaxa, njalo kulenye imali ehanjiswe ku-Office of the President eningi kakhulu. Ubona ungani kwabiwe kahle yini ikakhulu nxa sikhangela ama-ministries kumbe ingatsha zikahulumende ezimele zithole imali zona zikhanya zingayitholanga kahle, ukubona njani wena lo?
Okunye esikunanzelelayo ukuthi ingatsha zezomvikela yizo ezisuke zathatha enye imali eningi nxa sikhompeya lokuthi amanye ama-department athole njani. Ungakhangela i-Ministry of Defense, ukhangela i-Ministry of Home Affairs, ukhangela i-Ministry of kumbe singathi i-ofisi kamongameli, ungazihlanganisa zonke zombili zona ziyathola imali eningi sibili okutshengisela ukuthi ziyaqhakathekiswa elizweni. Abantu bekhangela ukuthi mhlawumbe imali eningi singangena kwezinye izingatsha ezigoqela ukuthi kwengezelelwe mhlawumbe kweze health ukuze sifike lathi kuleso sivumelwano ekwenzela ukuthi eze health zithole imali eningi. Kube sokusithi ke ezinye ingatsha kade zigale zingathola imali mhlawumbe ezigoqela ezokuholisa izisebenzi kahulumende. Zitholile lazo nje imadlanyana kodwa ngasuzikhompyutha lezi zintathu engiziqamuleyo phezulu hayi imali yazingaphansi. Konke konkanaka kuveza ukuthi elizweni leZimbabwe ezomvikela ziyaqakathekiswa. Yikho ubona ukuthi yizwe ezithola ingatsha eziningi kakhulu, yizwe ezithola imali eningi kakhulu ngakhompyutha lezi ingatsha. Kube sokusenza ukuthi abantu bagcine besithi mhlawumbe ngabe lezo zimali zifakwe ebantwaneni besikolo zafakwa lakwezempilakahle mhlawumbe bekungaba ngcono. Imigwaqo layo siyakwazi ukuthi elizweni lakithi emningi ifile, abantu bebekhaya ukuthi mhlawumbe infrastructure, transport infrastructure layo ingathola imali ethe qaqa. Kube sokusithi-ke lamanzi, siyakwazi ukuthi amanzi emadolobheni amaningi ahlupha, bekukhangela ukuthi mhlawumbe bekungafakwa izimali eziningi kwenzela ukuthi kuncedise emanzini khonaphana.
Lo ke ngumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association.
The Voice of America.
Izakhamizi zeGuladi esiqintini seMadobo zikhala ngokusilela kwenhlelo zentuthuko kulindawo. Zithi imigwaqo efileyo yenza ukuthi kungabi lamabhasi lezimoto ezithwala uZulu. Zithi njalo ukuze zikhulumisane lezihlobo labangane ngabo makhala ekhukhwini ama-cellphone, kumele zikhwele intaba kumbe ziye lapho okuphakeme khona, zidinga amagagasi. U-Ezra Chisas Banda we-Studio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseMadobo.
Abahlali balindawo bathi intuthuko bayizwa ngelikabathi ikhulunywa kwezinye indawo. Isekamizi umnumzana J. Mkandla uthi eGuladi akulalutho.
Akudivelophu ngoba asithi kalesinye imigwaqo ifile iyafuna ukuthi ilungiswe. So ngezandla siyakuzama kodwa kuyasikhulela ngoba kube kufuna ukuthi vele kulezikhalipho okumele zivele zilungise imigwaqo kodwa konke akasidibani lakho.
Imifula angelamabholoko yenza ukuthi izakamizi zehluleke ukuchapha nxa igcwele.
Igcwele komabikwe, mabikwe. So amkhathazile lalokho kungandle kozonto kakufana nalakhona kwelo ncedo sisincedisa bakithi siyaluthola akula foni njengoba sigulela sinjani simele sifike entabeni ebusuku pati kobusuku umuntu abangisamthathaphi orizimoti akule asinyoke ezivapha imamba zodwa ba amaphimba mbali.
Olunye udubona uhlupha kakhulu kulesi sigabayo ukuthi amagagasi abomakhalekhukhwini awabambi kuhle okwenza ukuthi izakamizi zehluleke ukuxhumana nezihlobo labangani abakwezinye indawo. Ngithola senkundleni ezisetshenziswa ngabaningi ezifana le-WhatsApp kamezi zithi ukuze zisebenzise omakhalekhukhwini kwesinye isikhathi kumele ziqase intaba zidinga amagagazi khona ezithi kuzifaka engozini yokulunywa zinyoka. Nangumnumzana Elvis Moyo.
Ngaba sokubude nonakale yabe sikhona ezigabeni sihlule ukuthi sithintane just because ngoba sile network. Ukuze ube le network sokumele ukhwela intaba ukuze uyithola i-network. Then eminye ezinye eminye information siyithole sivela outside the country ngoba nabantu abanye babe besitshela ukuthi ha kathi sesisizwe ngapho sokuthiwa sokuthe kodwa singasele singakwazi just because ngoba asila network.
Esinye njalo sekamizi umnumzana Jerry Skhosana uthi sebakhalaza bakhalaza kumakampani yabo makhalekhukhwini kodwa lanamhlanje akulalutho oseluguqukile.
Ngenxa silandelela basitshela bona ukuthi ama-subscribers malutshwane ngoba thina si faka ama-address ethawa asifakawa la. So bese bebona ngani babe bedlalisa imali yabo uzofaka i-booster kit. Lapho ke siyacela kulandelelwa sibili ngoba yikho ukusuphaya singaze sikushiye kunjalo nxa wazange kubatshela ukuthi hayi thina sibaningi. So sesizilamele ukuthi information le physical sibe layo. Sizama ukudika ama-subscribers siwa over 9,000 akwento balapha abasebenzisa amafoni.
Ephendula imibuzo ye-Studio 7 phezu kwesimo semgwaqo umgcintlalo wekhansi lemadobo njalo engumkhansila kawa-22 umnumzana Tobias Banda uthe umasipala wenza konke okusemandleni akhe ngaso sonke isikhathi.
Imigwaqo yethu phose yonke ifile, imigwaqo yethu yonke siyazama njengecouncil ukuthi imigwaqo siyilungise njengoba niyakwazi eminye imigwaqo ye-ministry, eminye ngeroads, eminye ngeyani kodwa phose le ethu ye-council
siyazama
iStudio 7 kumane njalo lomanjinela omkhulu wekampani yamakhalekhukhwini yeNet1 umnumzana Christopher Muchechemera yena othembise ukuthi bazazama ngazo zonke indlela ukuthi amagagasa atholakale eGulathi ukuze abantu benelise ukuxhumana nehlobo labangani kalula futhi benelise ukulandela izindaba ezenzakalayo elizweni laphandle ebulenjini be-internet.
Ngizaba nequla lami likhangele indawo le ngibone kunemizamo bani eyenziwayo kulindawo ngoba sisihlele nje endaweni eziningi zemaphandleni. Ngizacela iqula lami eliyabe lisemathebhelelenzi
abe iconnect labo bathembisa okufanayo nangumanjinela walikhampani umnumzana Thawona Chakachira. Izakhamizi zithi imatlobho ngesinye seziqinti esabelweni semandebeleni ezisalele emuva kakhulu kunhlelo zentuthuko. Imalesitho 7 kuseGulathi amatlobho mathobeleni South Province. Igama lami ngeza Jesus Banda.
Okwamanje ke sikhangele ekusemaphephandabeni achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu lenewzimbabwe.com liludaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usexotshe umsebenzi umsekeli kamphathi ntambo wezamafekitali umnumzana Roy Bila. Umbiko wethulwe ngumabhalane wehofisi kamongameli umnumzana Martin Rushwaya kawethulanga izizathu zokuxotshwa kukaBila, kutsho leli phephandaba. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi abesilisa abaningi sebesiya bika emapholiseni indaba zokuhlukuluzwa ngabomkabo. Lebalaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Manje sengidedela imuva ngelithiya izandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngingani basakazi bakaStudio 7 isigabade lo okhulumayo. Ngiyacela basakazi ukuthi bakithi abantu ama-audio engabi made, ama-audio engabi made kwenzela ukuthi labanye labo kutholakala wabo lawafundwe. Yemhlamba bakithi, imhlamba, imhlamba, abantu siyathukana, kukanti ke lapha kumele silethe imbono yethu. Kubalulekile ukuthi silethe imbono, mhlawumbe ufuna omunye ngawuthatha lowo mbono awusebenzise ukuthuba nakuthukana kakulungana bakithi. Siyacela ama-audio lawa engabi made ukuze la abanye lawafunde.
Ninjani Studio 7? Mina ngifuna ukukhuluma noGawule straight ukuthi awuGawule. Yazi izinto ezikhulumayo ezingananqondo. Ayiwanda abantwana bakho uma bedlalele bathiye ngoba uthi wena indlala ibhoyile lapho etholotsho. Uthi nilinde nimangele ama-organization la ama-charity organization engavili azosiza njengasemini yake. Uyakhohlwa futhi Gawule ukuthi angithi yini beniphasisa lo mthetho ukuthi kuthiwa awasafuneki ama non-governmental organization. Angithi zvanoshila kanjani uMnangagwa uchile ukuthi akafakwa kulama organization. Kufuze angasavunyelwa kuphasisa umthetho ukuthi angasavunyelwa. Awuzizwa uma ukhuluma. Ngikushilo okunye noma ukhulume nje for usuku sentshwaleni or usuke use angazi ukuthi usuke ukuphi ukhuluma lezo zinto. Uhluleka ukusebenzisa ingqondo nje ukuthi ucabange ukuthi konje isimo sinina abantu bezalo sibeke kuphi singamaZimbabwe. Uthi wena ama charity organization ama non-governmental organization nipasise umthetho labo Mnangagwa nini ukuthi anisawafuni kufuze avalwa benwe abofe ama non-governmental organization. Ukhuluma ngamaphi manje ofuna azolisiza?
Studio 7 makhikitha lana semathikithi bakhi ezweni lethu kubulawelana abantu bayenzeni abantu bebulawa zolo lokho bekubulawa abantu namhlanje futhi kuphuke kubulawa abantu 1980 kubulawa abantu benzeni abantu ezweni hayi. Amen. uthule uthini kanti uhlele izandla uthi ugqiza nje uthini unike izandla ephepheni uhulumeni hayi asiyifoni lento eyezayo asiyithandi njalo futhi bathize
balaleli nabasakazi kundawana zonke zomhlaba laphana abantu abathi khona i-CCC ayihlangananga i-CCC ihlangene the thing is izano vela yithi yephatha zonke izinto ama-opposition party wonke emthethi babephakama besenza na kodwa yagcina babulala izano so lina abantu bezimbabwe ziphakameleni ningafuni ukuphakelwa jani samsa kula nto azayenza leli yalizwa so lokuthathwa kutheni anti walicile umngane alithathwa ngekutheni lithathwa kuchitheke igazi isitheni ayisebenzi ezimbabwe okuthi lina lithi kuzasayinwa phansi uchamisa lo nomnangagwa besayinelana esedliwe khohlwani phakamani ligcwale ezitradini khona lizalibusa lelalizwe hhayi ukuthi lina lifuna ukuthi kuthiwa uchamisa ye kumele aphakamame phambi kwaba uchamisa kaphakame lani enelani emgoqweni uzolifela likhona hayi ukuthi yena kuthiwa uyaphakama uyakufa yedwa abantu abakhe besala kodwa lina lilokhu elicashile emazweni phakamani bantu
bezimbabweamacandidate la e-CCC makube kuthi kangenanga singalibona ukuthi abantu bengavoti thathangela abantu bengavoti ngoba lento ekayisesindawo ayisisebenzeli lakancane kuvele nje akukho lapho esingakona ngezanup f izanup f ngekaphasayikhipha la ngoba izanup f ivele lenkani bazifaka bona embusweni so ngeke uphikisane labantu abazifakayo futhi abalezikhali abazivikelayo bona wena uphethe izandla akula nto naqonda ngazimbabwe mazimbabwe lina mamakhandidenti la e-CCC bengabangafakanga kungangcono ukuthi abantu vele bengavoteli izanup f totali totali kosi lapho akula nto esincedisa lapho ayikho into ezosincedisa lapho i-United Nation nje iyedingakala ukuthi ingenele kuphela ngaphandle kokuthi kungenele i-United Nation akula nto engasincedisa lapho kudingakala nje i-United Nation lapho ikube iyezongenisa lapho kube vele ngabe kuyenzeka bayabebele power enkulu mpela kube abangenelayo kakhulu kube abangenele abavotisayo ukuze izinto zihambe kanye kambe kokwenza lokhu hhayi izanup f ngeke yafakakhitshwa umntu useni p f kadeivele idlala ngabantu lapho akula nto eqondayo
siyabingelela emsakazweni sifinyele abalaleli bomsakazo kuyadanisa kakhulu into eyenziwa ekhaya ezimbabwe ukuthi abo sengezochabango abokhaliphane ephugeni kelaba nje wasebathengwa izanu badla imali um bathulile manje bathi bayakukhetho kuhambe yibo nje imvumbayo yokhetho so kodwa unembeza lwabo kumbe ukukhala kwabantu bezimbabwe uzabalandela ngoba izanu kwalesi mali siyakukhetho izitshele ukuthi izashaya ibhuxe konke izitshele ukuthi abantu bayayithanda akula mntu othanda izanu bakhohlisa ubani izanu abantu bezimbabwe baphuma kuyokudala eminyakeni edlule emningi kakhulu more than 25 years ago abantu bawasapota khona izanu akula mntu ongasapota ukuhlupheka abantu lokhu abusabona ayikho into ebambeka abayenzayo beyizanu bale history imbali yokubulala abantu zonke izikhulumeli zezanu abakhulume bezishaya isifuba ngokuthi bayabulala abantu siyavuma hhayi ukuthi baphakamise abantu bezimbabwe maye abantu bezimbabwe bengazi ukuthi ngaba besanu ngabakela nje usmith wabusa kuze kube yimanje kumbe even uma usubheke isalfayo ihlo lezibuko uyabona lo mgabo oyengcono kancane kulalo khona hhayi kodwa ngaze ngiyibone into enje ezanu nkosi yami unkulunkulu ngiyokhuluma nina abantu bezimbabwe bebekhululeke bekhululeke emaketaneni ezanu bese kumele bonke abantu bevuke nje bema esitaradeni bethi hhayi izanu wayesibulale sonke ngoba sikhathele ngumbuso wezanu siyabona
silibone silibone ngegqumgqum kuyashelela
ngiyangibingelela emsakazweni bantu bakwethu singabantu bakulelazwe sanebhadi lokuthi ibhadi esaba nalo yinto lokuthi sithole abantu abathi bangabaholi kodwa bengogombela kwesakhe ilona bhadi esaba nalo ngoba wonke umuntu ongena esiba i-opposition ufuna ukugombela kwesakhe ufuna ukudlela esikhwameni ingakho ubona kuney'ngxoshongxosho ezinje ingoba la besithi ngabakhokheli abanandaba nabantu kodwa banendaba nento esuthi sabona ney'ngane zabo abanendaba nokuthi izakhamizi noma abantwana basezimbabwe baphila njani ezilongi bona into zabo zibahambela kahle okuningi lokuningi lokhu abanandaba nakho ngikusho lokhu ngoba adlulile ama-election manje bekhuluma manje bathule abasena plan bashiya abantu ehlathini ngizibuza ukuthi upresident lo othi ubezoyikhipha izano simthembe kangaka wasishiya ehlathini ukuthi ngempela yini ezoshintsha ngomnyaka ka 2028 lapho sevota. Iminyaka ihamba njalo sihlupheka kodwa abantu beyolokhu bephethe emlonyeni. Hayi, bakhuluma kakhulu too much, bande kakhulu emlonyeni. Ama actions yona afunakalayo, izand paper ifuna ukukhishwa ngevota, ifuna ukukhishwa ngeaction. So into ekhona la ukuthi uChamisa ufanele ukuthi ngabe uyaqina mpela beyindoda mpela mangabe ufuna umbuso loyana ukuthi awubuse naye angakazafi makaqina beyindoda.
Ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1202 465 0318. Ake sizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Umeluli weMelika kwinhlanganiso yomanyano omhlaba e-United Nations unkosikazi Linda Thomas Greenfield uthi ilizwe lakhe lisola kakhulu ukusetshenziswa kwama-missile i-North Korea eyaphosa ama-missile aerospace launch vehicle SLV mhla ka-21 nalinyanga isephula izinqumo ze-UN Security Council. Ngelanga elalandelayo yaphinda njalo yaphosa elinye ibhomba phezu kokuphosa ama-missile ama-SLV amathathu lonyaka. I-North Korea isiphose ama-missile angamachumi amabili lasitshiyagalolunye emkhathini. U-ambassador Thomas Greenfield ekhuluma emhlanganweni ye-UN Security Council kusikhatshana esanda kwedlula uthe sekubonakale njalo i-satellite ye-North Korea ehlolisisayo emkhathini. Welekelele esithi i-North Korea izama ukuthuthukisa izikhali zayo ezama-nuclear weapon ngokwephula izinqumo ze-UN ithumela amabhomba ayo emkhathini. Lokhu kuyinto engalunganga efakwa makhelwane baleli lizwe kanye labanye engozini. Welekelele njalo esithi i-North Korea ayihloniphi i-Council yezomvikela le njalo indlela abazaphatha ngayo lolu daba yiyo ezaveza ukuthi bayinhlanganiso enjani. Kodwa amalunga amabili alikhansili athi Russia leChina awafuni ukusola lokho. IRussia yaqhelisa ubudlelwano bayo leNorth Korea kwezebutho. Umongameli walelo lizwe uMnumzana Putin wazikhulumela ngamazwi akhe esithi ubudlelwano lobu bugoqela ukuphathisa iNorth Korea ukuthi yakhe amanye ama-satellite afana lethunyelwe emkhathini ngeviki edluleyo. Njalo imibiko iveza ukuthi iNorth Korea isiphe iRussia izikhali eziningi ezizasetshenziswa ukusekela iRussia empini le-Ukraine. Kufanele kuhlalwe kangaki iRussia leChina zingakabambisani labanye ekukhuthazeni iNorth Korea ukuthi ichiyane lenhlelo zokwakha izikhali zokubhidlisa kanye lamabhomba. Wengezelele sithi iMelika iqhubekela phambili ukukhuthaza ukukhulumisana leNorth Korea okukhululekileyo. INorth Korea iyenelisa ukuzikhethela isikhathi kanye lokuthi inkulumo igxile kukuphi, kodwa kufanele izikhethele ukuthi kube lokukhulumisana. Ukukhuthaza njalo ukuthi iKhansili le ikhulume ngalizwi linye ikhuthaza iNorth Korea ukuthi ike ime ukwengezelela izikhali, kodwa iqale ukwengezelela ukudla ekugcinela abantu bayo abaqhubekela phambili besifa ngendlala njalo bekhangelane lobunzima bezomnotho, njalo iyamukele usizo le-United Nations. INorth Korea kufanele ivume ukukhulumisana lamanye amazwe njalo yenze indima yayo ekuvikelweni kokuthula lokuvikeleka kwamazwe omhlaba.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu, ithemba, nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Ibandla le-CCC lithi uluhlu lwebhajethi olwethulwe izolo alusoze luthuthukise impilo kaZulu. Umanispala ngiyaxolisa izakhamizi zeGulatini esiqintini seMadobo zikhala ngokusilela kwenhlelo zentuthuko kulindawo ukubalisa ukuswela amagagasi encingo. Silugqiba ke lapha uhlelo lamhlanje, asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni isikhathi sinye, kodwa silazo ke nsuku zonke ngo 7:30. Igama ngu Chris Gandem.